Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 12 kuMbimbi 2023 ngokuphitube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sakhuluma ukubana i-target yethu ukubana simobilizeke abantu abayi 6 million ukubana besivotele ke ngokhetho ke oluzayo. Lokhu kuyasinceda kakhulu thina njengebandla.
Soluqalile uhlelo lukaZulu lokubhalisela ukuvota ngesikhathi amabandla ajeneyo edinga amavoti emphakathini.
Semnyakeni wokhetho u-2023 lapho iZimbabwe ezayenza khona ama-general elections, njengoba ngemva kweminyaka emihlanu kudingakala ukuthi kube lama-elections. Sililizwe eli-sovereign.
Abathakazelela ezombusazwe bathi asefike kuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho lwalo nyaka. Kwezamasiko sixoxa ngesihaqa. Salethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqale namhla endaweni ezijeneyo eZimbabwe. IZimbabwe Electoral Commission ethule umbiko lo enkundleni yeTwitter ithi kule ndawo ezingamachumi ayisikhombisa lantathu 73 ezivulelwe uZulu ukuba abhalisele ukuvota kukhetho oluzayo. Uhlelo lolu luzaqhutshwa okwensuku ezilichumi. Amabandla azancintisa kukhetho oluza kwenziwa lonyaka athi asidinga abantu abazabhalisela ukuvota. Umnumzana Ostalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi bafisa ukuba uChamisa avotelwe ngabantu abayizigidi eziyisithupha 6 million.
Sakhuluma ukubana i-target yethu ukubana simobilizeke abantu abayi 6 million kubana besivotele ke ngokhetho ke oluzayo. Lokhu kuyasinceda kakhulu thina njengebandla kubana ke sikwanise ukusukumisa ke isizukulwane sonke seZimbabwe kubana abantu besukume bengene kukhetho. Kuyasinceda njalo ukubana sibe kwazi kubana nxa sisethe amatarget amakhulu, nxa siyehla siyehla sithola ke inamba ke esichiya sikwazi kubana ke sinqobe kakhulu. Lokhu kwakubenchmarkwa njalo kubenchmark kakhulu ke ngodaba lwe-voter registration. Yikho ke si-introducer uhlelo lwe-voter mobilization ikakhulu i-voter registration program yethu kuze siyefika mhla ka-21 March ukubana sibiza abantu bonke ontyanga abadala omama ozalukazi kubana nxa ungabhalisanga bhalisa ukuvota kube sibe kwazi kubana njengezizukulwane zeZimbabwe siyanqoba.
Ibandla leZANU-PF lona lidinga amavoti ayizigidi ezinhlanu 5 million akamongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzancintisa kukhetho oluzayo. Umnumzana Mabutho Moyo wokubandla leZANU-PF uthi luqakatheke kakhulu ukhetho lolu, ngakho ke sebekhankasela amavoti la elizweni lonke jikelele.
Semnyakeni wokhetho u-2023 lapho iZimbabwe ezayenza khona ama-general elections, njengoba ngemva kweminyaka emihlanu kudingakala ukuthi kube lama-elections. Sililizwe eli-sovereign, pheceleze ngesilungu okuthiwa yi-sovereign republic, elandela i-constitution eyabunjwa ngabantu beZimbabwe. Ngakho-ke kufanele lolu khetho lwenziwe, kufanele lolu khetho lwenziwe kulokuthula. Ngakho-ke umongameli ubaba uMnangagwa usekubeke wabasobala kumalunga eZANU-PF ukuthi thina silibandla elilandela imithetho yeZimbabwe, silibandla eliphakamisa ngezinga eliphezulu ukuthula phakathi kwabantu beZimbabwe. Ngakho-ke sikhangelele ukuthi zaqhubeka ngemikhankaso ngezindawo ngezindawo kulokuthula.
Umnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi okwamanje athwele nzima amabandla aphikisayo azama ukukhankasela ukhetho oluzayo.
Siyananzela ukuthi u-2023 ngumnyaka wokhetho. Siyananzela labezombangazwe amabandla athiyeneyo asekhona ekukhulumisana labantu ngendlela ezithiyeneyo. Sinanzela ukuthi uhlupho olukhona lelo lokuthi la amanye amabandla aphikisayo sokufanele adlule, siyacela emapholiseni. Uhlupho olukhona yikuthi besenza lokho basuka baliswe ukuthi babambe baqhubele yomhlangano ngokunjalo kuhle kusithengezela ukuthi ukukhankasa lo isikhawu ka-23 kutho ukuthi kuzalengela kancane ngoba amanye amabandla abengavunyelwanga kodwa kuseqinisweni lanxa kunjalo siyabona amabandla e-opposition ikakhulu enale eyiyo ephikisayo i-main opposition i-CCC iyabonakala izigaba eziningi bexoxisana labantu ngendlela ezitshiyeneyo le makhaya siyababona bayakhankasa futhi le bandla elibusayo le-ZANU-PF lalo siyalibona iqhubeka lamanye amabandla ngobuningi bawo azama ukubana angene ebantwini uhlupho olukhona i-violence ngoba ubudlwangudlwanga esiwubonayo busenziwa kwabanye abantu okungafanelanga kube njalo so-ke besikhangela ukuthi aluba sikhuluma lohulumende sicele kuhulumende kakhulu ukuthi ibandla ezanu-PF alivumele ukuthi bonke abantu bakhankase lingalwisani labantu.
Usibindi uphinde wathi wonke amabandla kumele avunyelwe ukusebenzisa imisakazo lamaphephandaba adlelana lohulumende.
Lokunye okuluhlupho yikuthi ekukhankaseni lapha ungananzelela nxa sikhangela kulezi zomsakazo lamabonakude siyananzelela ukuthi i-opposition parties azinikwa amathuba okuba nazibonakale kodwa i-ruling party ZANU-PF ebonakala khona futhi kuyasithengisa ukuthi ukukhankasa ongathi kulingele kancane kuyinto yokufanele ilungisiswe engalunganga naleyo ngoba kufanele ukuthi bonke abantu bathole amathuba alinganayo.
Ele Zimbabwe likhangelelwe ukuba lizakwenza ukhetho phakathi kwentulikazi loncwabakazi. Umlangagwa uza kwethula okusemthethweni usuku lokhetho lolu. Sezifikile kwele South Africa izithunywa zikamongameli Emmerson Mnangagwa ezizanceda abalamaphepha eZimbabwe exemption permits aphela isikhathi ngoNhlangula. Kasenelisanga namhla ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana David Amaziripi omele ele Zimbabwe kwele South Africa. Umnumzana Kennedy Mandaza isikhulumeli sebandla leZANU-PF kwele South Africa uthi abantu laba abafike izolo bakhangelwe ukuba bazabhoda ilizwe lonke bekhulumisana lalaba abalamaphepha la abafisa ukubuyela kwele Zimbabwe. Uhulumende kaMnangagwa uthi uzabanika umhlabathi njalo asungule inhlelo ezijiyeneyo zezizalwane lezi ezifika inkulungwane ezilikhulu lamashumi ayisitshiyangalombili 178,000. Umnumzana Ngqabutho Mabhena okunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uthi ngabakakhulumisani lezithunywa lezi eziqala umsebenzi kusasa.
Sike sabona ezindabeni ukuthi sebefikile kodwa besingaxhumani labo njalo bebengaxhumani nathi ukuthi kwenzakalani. Kasi kabekwazi ngenhlelo zabo ukuthi inhlelo zabo bazimise njani. Esikwaziyo kuphela ukuthi iofisi lamanxusa lapha kwele South Africa elimele iZimbabwe lakhipha umbiko olokuthi lizohambela izigaba zonke kumbe ngithi mina ama-provinces zonke we-South Africa babeka insuku lezikhathi lezindawo lapha abazobe khona bencedisana lalabo abaphethe incwadi lezo kubizwa thiwa ngeZimbabwe exemption permits abafisa ukubuyela emuva ukuthi basizane labo.
Kuthiwani ngabantu laba ababiswe khona ngapho nguhulumende? Liyabazi yini amagama abo njalo ubona zani bazabuya khonapho lapha khona kumbe hatshi?
Kasikwazi-ke ukuthi labo-ke abavela ekhaya izikhulu zikahulumende zizahamba lazo zibe kulezo ndawo lapho inxusa kumbe amanxusa lapha eSouth Africa mele Zimbabwe azobe khona. Yikho-ke kasikathole imililingwana kumbe le nhlelo zabo ukuthi zimi njani njalo futhi kasikathole ukuthi ngobani amabizo abo lokuthi izikhundla zabo yiziphi kuhulumende weZimbabwe kumbe ngithi mina ku-Department of Immigration yaseZimbabwe.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena okunhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa sixoxe laye eseJohannesburg kwele South Africa. Uhulumende wakwele South Africa wathi kumele amaphepha eZimbabwe exemption permits aphelelwe isikhathi ngoNhlangula. Singangeni kusigaba esilandelayo siyesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Cyril Ramaphosa usetholakale engelacala lokufihla ukuba watshontshelwa imali enengi epulazini lakhe. Lokhu kuvezwe ngabaphenya udaba lolu egwalweni olujulileyo osulubonwe ngezinye intathelo zindaba. Unumzana Dimitro Kuleba, ophethe uhlangothi lukahulumende lwezomvikela kwele Ukraine, uthi badinga izikhali zokulwisana lele Russia. Uthi bacela amazwe entshonalanga alolonge abatshayela indizamtshina zakulelo lizwe ezithwala imibhobho emikhulu. Uhulumende wakwele Melika uthi kasoze avuselele ibhanga leSilicon Valley Bank elibhidlike kunsukwana ezedluleyo. Songi sikati sezamasiko.
Senana masiko
wenziwe manje.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sixoxa lenyanga elodumo uDavid Mkhabi Nyalangwenya ukhona ngaleke kobulawayo. Baba Ngwenya sawomukela uhlelo.
Ngiyawemukela lami Dlozi.
Ye, lamhla ke sike sixoxe ngemithi yesintu. Sisikhangela isihaqa, isihaqa phela ngomunye umuthi onzima, umuntu ojalwe ngabantu abaningi. Sivele sona isihaqa sivela ngapi baba?
Isihaqa isihlahla isihlahla lesi siyatholakala endaweni eziningi zeZimbabwe. Yani isihaqa si-blood purifier, sihlambulula igazi, yikho siqakathekile kakhulu ekwelapheni nezisu.
Kukhona okunye njalo?
Isihaqa siyahlambulula igazi, siyelapha izisu ezibuhlungu, kube sokusiya ngokuya njalo ukuthi isihaqa umuntu engasisebenzisa kanjani. Ngokuza fica ukuthi isihlahla sisinye silemisebenzi eminingi. Mina ngasisa ekulokhuzeni ekwelapheni izisu, umuntu asisebenziselaye ngokutshelwa lidlozi lakhe ngendlela yakhe yedwa laye. Njalo nxa kufiwe isihaqa abantu baziza bethi umrumanyama. Yisho ukuthi nxa abantu kufiwe bahabula sona, bahlafune nxa bevela bekumuntu bengakadli inyama.
Ye, siyakwazi ukuthi siyababa gamu. Ukubaba khonokana yikho kwelaphayo yini?
Ukubaba khonokana ukutshengisela amandlaso isihlahla sonesi, kodwa ungayisikho ukuthi yikubaba ngoba ziningi izihlahla ezibabayo. Kodwa-ke sona uNkulunkulu wasidala wasipha amandla okuthi selaphe izinto eziningi. Njengoba ngisitsho ukuthi abanye bathi umrumanyama, umlumanyama nxa kuviwe kuvelwa emfeni siyahatshulwa, sihabuhabule abantu bengakadli inyama ukwenzela ukuthi bengakhukhumali izisu.
Ye, siyakuzwa kakhulu ukuthi isikhathi sethu sesidliwe umangoye. Akuvale khonapho-ke ubatshela abantu ngokuqakatheka kwesihlahla esinje sesintu.
Isihaqa balaleli siqakathekile kakhulu njengoba lingizwa ukuthi singumalamulela emkhuhlaneni eminingi. Njalo ayisho sihlahla ongasidelela, siyancedisa ukulungisa igqwagazi lakho ukuze lihambe ngendlela, ukwenzela ukuthi igazi lingazimeza amahlwiki umuntu agcine sesiba ne-stroke. Yikho-ke isihaqa siyangena ekunatheni ukwenzela ukuthi igazi lakho lingazolahamba linquma emzimbeni.
Ye, siyamuzwa lapha-ke ngubaba uDavid Mkhabinyana Ngwenya, uyingcwethi kwezamasiko esintu njalo uyinyanga enkulu ekobulawayo. Sibonge kakhulu Ngwenya, ungadinelwa kusasa wami. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukwamukelwa lonkamile.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namuhla ngizafuna sikhangele indaba yobukhokheli. Siyakwazi ukuba ubukhokheli bo obenza ukuba izinto ziphakame kumbe izinto zakhona ziwele phansi. Ngifuna ukuba sikhangele kuMateyu ichapter ka-20, sikhangeleni kuverse eka-26 ukwenzela ukuba sifunde ngokuba zinkokheli. Lapho uJesu ekhuluma nabafundi bakhe uthi yena, kini kumele kwehluke lo ofuna ukuba inkokheli phakathi kwenu kumele abe ingcebo, njalo lo ofuna ukuba ngokuqala kini kumele abe yisigqili senu. Ngenxa yokuba indodana yomuntu ayizanga ukuba izokhonzwa, kodwa yeza ukuba ikhonze abanye, izinikele impilo yayo ukuze isindise abanengi. UJesu lapha usifundisa into eqakathekileyo. Okokuqala, ukuba sizwisise ukuba kanti nxa sikhuluma ngenkokheli sikhuluma ngani. UJesu lapho uyasichasisela. Okokuqala uthi kumele senze ngendlela eyehlukeneyo. Siyakwazi ukuba emhlabeni nxa umuntu eyinkokheli nguye ophakanyiswayo, nguye ophiwa zonke izinto maqala, abanye abantu babe ngemuva. Siyakwazi njalo lapha eAfrika ukuba nxa umuntu eyinkokheli ubutha yonke into, uquluza yonke into, ethiyela abantu belengqeqo kuphela kungalalutho, abantu bedubeka. UJesu kodwa lapho ukhangela ngendlela eyehlukeneyo ukuba indaba leyo yokuba yinkokheli uyayiphendulela ukuba nxa wena ufuna ukuba yinkokheli kumele ube isisebenzi sabantu laba obakhokhelayo. Uyisimanga lokhu ukuba ngaleso sikhathi langakathesi abantu vele bengeke bacabanga leyo ndlela, kodwa uJesu uthi yikho ubukhokheli bona lobo. Ngakho siyananzelela ukuthi ubukhokheli uJesu ayebuveza babusenza ukuba nxa uyinkokheli, okokuqala uzokuthanda abantu obakhokhelayo, awusozube ngumuntu obasebenzisayo. Yikho laphana ivesi esibalekiyo isithi yona indodana yomuntu yeza ukuzokhonza abantu. UJesu weza ukuba anikele impilo yakhe, asikhonze, asiphakamise thina esingabalandeli bakhe. Ngakho-ke yena uJesu ngathi wabhadala imbadalo ngempilo yakhe ukuze asindise. Nxa wena uyinkokheli laba bantu abakhokhelayo, yikuphi kuzinikela okutshengisayo ubakhonza labo bantu? Yiziphi izinto ozenzayo ukhokhela ungemuva bona ubaletha phambili? Njalo kwesibili siyananzelela ukuba ukhokheli akusho ukuthi udinga inzuzo, kodwa ukuthi labo abakhokhelayo bebe yibo ababale inzuzo empilweni. Lokhu kuba nzima abantu abaningi nxa becabanga ubukhokheli, bacabanga ukuthi sengithole isikhathi sokuthi lami ngenze eyami imali, sengithole isikhathi sokuba ngcono lo njengokwedlula umuntu wonke. Kodwa ubukhokheli buvezwa ngokuthi labo abakulandelayo labo babonakale bengabantu abangcono.
Kuyiphethe mfundisi.
Nxa sesigqiba, ngifuna ukuthi kulabo abandlaleleyo, abalaleli bami abazinkokheli endaweni ezehlukeneyo, kumbe kusezikolo, kumbe kubo councilor, kumbe ngo-MP, kumbe ngobhizimisi, kumbe ikuphi lapho okhokhela khona, kumele ukuthi ukhangelele umzekeliso uJesu asinike wona. Asithandazeni. Baba, siyabonga ngegama likaJesu kuba wena wasifundisa ubukhokheli. Siyathandaza Baba kulabo abalaleleyo ukuba usize ingqondo zethu zivuleke ukuze labo esibakhokhelayo bebone umfanekiso wakho Jesu. Egama likaJesu siyathandaza. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkungo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkungo. Sike sizwe ezabatha. Kelo labatha lamdlaka isiphopha lomnumzana Dandanani Ndebele ukhona ngale ke kwela South Africa. Siyawamukela kuhlelo baba.
Ngiyabonga Dube njani baba.
Hayi, siphile kakhulu. Kusike sikhulume ngabatsha. Abatsha basagobeke kulezi nsuku. Kwenzakalani baba?
Mhlawumbe indaba yabantu abatsha nje kulezi nsuku sesingayithatha ngokubona mhlawumbe isimo nesikhathi esesiphila kiso ukuthi yini kunzima ukuthi bagopheke. Kodwa-ke indaba kayikho ebantwini abatsha. Ngiyangithi mina Dube, yonke iproblem esinayo ine-root cause. Singabazali yini esiyenzayo mhlawumbe eza kwenza ukuthi umntwana aze afinyelele kule simo noma le ndlela aseziphatha ngayo okungasiyona indlela eyiyona e-right. Ngamanye amagama Dube engizama ukuthi ngiqale kakhulu ukuthi singabazali sesibhekane ne-challenge engingathi we are part of the challenge singabazali, because kunalapho nathi mhlawumbe esingenzi khona kahle abantwana bebhekile bebona besazi.
Singathi konoko okhuluma ngakho kuyini?
Yebo Dube.
Ukhuluma ngani kula?
Right. Engingabe ngikhuluma ngakho ke lana babuDube yikuthi athi singabazali asisazihloni ngokuqala kasise nayo inhlonipho thina abazali sibazalayo laba bantwana osokulida to the point whereby umntwana khumbula phela umntwana uqala emncane kabe ngumntwana osegcina seyouth esihlupha kodwa uqale ebuncane goqiwe na emncane sise sifike kule stage esithi thina nanga umntwana iyouth sesikwazi uphila ngayiphi ithetho ayifundiswa ngabazali emncane ngamanye amagama ngithi mina singabazali thina we plays our part na ekubakhulisela endlela ekuthi mase bekhulile sebefika esigabeni sobutsha babekwazi ukuhlonipha why nokuziphatha kahle two nokwazi isimo somhlaba as they live ifuture bebhekane nefuture ngamanye amagama tu engiphakamisayo ekuthini okwenza mhlawumbe kakhulu ulutsha lungabi nenhlonipho noma nibe nokudelela kwalezi nsuku abazali ma ngabe wena uhlanyele kahle isivuno sakho sizoba sihle okubalulekileyo ebantwaneni bethu namhlanje ukuthi thina singabazali sihlanyele njani angazi nomuntu
singathi ke phosela ukugcina kolapho sibili ngamafutshane kakhulu
elokugcinelani engilitshoyo ukuthi noma ngabe kunjalo kubonakala ngathi sekunzima ebantwaneni abasha ngalesi sikhathi kodwa sikufisa ukuthi kasiqhubekeni sizame ukukhuza singabazali lapho esikhuza khona ozakhetha ukumamela noma ozakhetha ukuzwisisa uzazwisisa loyo njalo ongakhetha ukuzwisisa kuzoba yilokho ukuthi impilo yakhe izoba yilokho eyikhona ngokumoshakala kwayo kodwa-ke challenge enkulu kakhulu ebhekane ne-youth namhlanje eDube yikuthi sibhekane nomhlaba omubi onazo zonke izinto zobubi esingazicabanga singabazali thina-ke sithini senzani ukuze mhlawumbe sibasize ekuthini ukuhamba kwabo ekuphileni kwabo bakwazi ukuthi noma ngabe sebephakathi kobubi abakubo kodwa singabazali masingamahlelizane kasibuyeleni emuva silungiseni lapho esicabanga ukuthi konhlakale khona kulabo mhlawumbe abanye bakhuliswa ngo-step mother abanye bakhuliswa ngomama ngabathingi mothers umntwana wayekhuliswa yi-community let's be together singabazali and try to raise these boys and girls ukuthi impilo zabo ne-future yabo ibene
siyabonga kakhulu-ke namhlanje uhlelo lwabajabe sixoxa lomnumzana Thandanani Ndebele siyabonga kakhulu ungadelela kusasa baba Ndebele
siyabonga Dovi inkosi ibusise mthembo ba
wezemidlalo wayengumdlali wenguqu umkhokheli Dube uqhuba inhlelo zokuguqula impilo zabasakhulayo ngobafundisa ibhola kanye lokubadingela amathuba okuyafunda kwele Melika. UJoseph Njanji usebalolodaba.
UDube uqale iqembu leZebra Revolution ngo-2015 njalo uthe okumenze waqala leli qembu ukuba wayesekubone kufanele ukuba uguqulwe indlela abasakhulayo bakulezi nsuku abacabanga ngayo ngomdlalo wenguqu.
Kulezi nsuku sisebenza labafana abancane uzama ubaguqula impilo yabo badlala ibhola sibafundise ukuthi ibhola sekungumsebenzi kathesi akusafani nakudala ukuthi abantu badlala ibhola bathi abafundayo so sizama ukuthi sibaguqule bebangama-players amakhulu kakhulu.
UDube uthi bathe beqala iqembu baqale ngabadlali abale minyaka elithumi lambili njalo iningi lalabo bafana balokhu belabo
iproject iZebra Revolution sayiqalisa ngo-2015 siqalisa ngabafana ama-under 12 esabapromisa ukuthi nxa sefike e-17-18 sabayenzela iqembu lika-division 2 lokhu sakwenza last year and leyo timu yetim esikhangelele ukuthi lo nyaka ezadlala ingena kwi-division 1.
UDube udlalele iqembu le-Highlanders phambilini kokuthola kwakhe ithuba lokuyafunda kwele Melika lapho athe eseqede izifundo zakhe wadlalela iqembu elincintisa kusigaba se-Major Soccer League le-New England Revolution ukuthi laye useqalile inhlelo ezokutholela abadlali amathuba okuyafunda kwele Melika.
Sinike opportunity kuko bonke abafana abancane abaleminyaka engamashumi amabili kusiya phansi lo nyaka sisenze i-program yama-scholarships kuzaba abafana abahlanu abazahamba e-Melika abavelayo endaweni zonke ezitshiyeneyo elizweni lethu. Into ecakathekileyo kakhulu sikhangelele ukuthi umuntu angaze adlala ibhola kumele abe nebhola abe nezifundo zakhe kuyakunikeza i-opportunity ukuthi uhambe emazweni ngoba ungakhangela mina lami ngi-product ye-scholarship showcase so sizama ukuthi njoba sathola iopportunity yakuthi sambe sihambe amazweni sinikeze njalo abafana laba.
Abanye abandlali bakule Zimbabwe abalodumo abahamba bafunda kwele Melika ngapha balisa uDoubt sithole uMthembu Ndlovu, uThulani Ncube, uJoseph Kabu, uJoseph Ngwenya kanye lamajaha ayehluphe kakhulu edlalela amaqembu eHighlanders awasakhulayo uWayne Albertine kanye loThabani Moyo uBiga. Ekuphendukeni kwakhe kwele Melika uDube udlalele iqembu leyamaZulu elase South Africa. EZimbabwe udlalela amaqembu abalisa ele Chicken Inn, ele Bulawayo City, ele FC Platinum kanye lele Highlanders. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Nanku esilakho namhla kwezomculo.
Bonane makhaya, ibizo ngu-Forty Tau, ngishaya umusic we-disco music. Le album elitsha elaphumayo ngo-December elesihloko esithi Case Closed. Ngajabula kakhulu usekelelweni ngoba vele hlezi likwenza lingixhasa, liqhubekele kwenza kanjalo. Ngiyabonga kakhulu. Ingoma yesihloko ethi Case Closed ingoma nje yokujabula kahle kahle. Ikhuluma ngokubonga, ngibonga abalandeli nje bonke abangisupportileyo olalong, and then iyasho ukuthi hayi inkundla ivaliwe ngoba ivaliwe vele. Ngibhizi ngoba siyenze ezinye izinto eziningi vele besides music. Ngicabanga abaculi laba abafuna ukuthi bengene enkundleni ye-disco music, ma umuntu engabe efuna ukungena ngoba sendisikhathi eside ngikule nzima, umuntu ukhululekile ukuthi engcise, bakhona abantu abambane bancisayo lezi nsuku. So ngitholakala lapha enumbeni ze-South Africa ezi 072 4454756. Ngitholakala ku-Facebook ezi-Forty Tau, khona ku-TikTok Forty Tau, khona ku-Twitter and Instagram Forty Tau.
Siyamuzwa lapha ke uMaltawu ushaya kuzwele sibili singakagqiba uhlelo lwanamhlanje. Wothi sikhangele bese lazo soluqalele uhlelo lukaZulu lokubhalisela ukuvota amabandla atshiyeneyo esithi adinga amavoti emphakathini. Abathekezelela ezombusazwe bathi asefike kuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho oluzayo. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi le-email kukheli lethu elithi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ethi 1-202-465-0318. Sizaphinda njalo inombolo leyi 1-202-465-0318. Lakho njalo ukuthi lisilandele kuma-Facebook pages ethu VOA Zimbabwe or VOA Studio 7 le-VOA Ndebele. Sijabula sonke isikhathi ukuthi sihlale silani kulalo hlelo lwe-Studio 7 Live Talk lingakhohlwa kusasa ngo-8 o'clock. Sithingi selikhona ngale ke selibukele esilejulela khona. Lingakhohlwa njalo lohlelo Zimbabwe Today asixoxeni lapho ke sixoxa ngokuthiyeneyo. Hayi ke isikhathi sesidliwe ngumangoye oluvalisayo ngenjabulo uMthembu Sithembayo Gibbs Dube Dilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.